Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuZibandlela 2022 nguKim Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakhala ngomkhuhlane weCOVID-19 obulele abalijumi lambili 12. Izolo eZimbabwe.
So kule too much teenage pregnancies. So kule too much drug abuse abantwana bethole emgeleni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaye esikolo.
Umlingisi owaziwa ngokuhlekisa uZulu uthi utshaywe ngabanye abantu abathi ukhuluma kubi ngamaloja.
Ebhasini khonapha there is one guy owathina ungawogumede mna mdelela ogumede ngalogumede yini ngamaloja.
Amanye amabandla aphikisayo asahlolisisa ukuba azangena kumbe hatshi kukhetho lwamabhayi elections oluzakwenziwa ngombibhido lonyaka.
Sisazoba lomhlangano laphi nek ezophuma khona le resolution ukuthi siyithatha liphi inyathelo.
Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana leSenegal kusasa kule Cameroon emdlalweni walo wakuqala we-Africa Cup of Nations.
Sisifisa ukuthi ngabafana baphumelela.
Sizalethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka ngamandla umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abalitshumi lambili izolo 12. Umkhuhlane lo usuguqule indlela abantu abaphila ngayo elizweni lemhlabeni wonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha, i-636, abahlolwa izolo batholakala belegcikwane le-COVID-19. Luthi umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, i-5,148, kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abaningi bathi sebephila nzima ngenxa ye-COVID-19. Unkosazana Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi umthwalise nzima umkhuhlane lo.
Kusukela ekubeni lendlala ezindlini, abantu bayalamba ezindlini ngoba abantu abaningi sinanzelela ukuthi ngabaphila ngokuzisebenza. Ngakho ngesikhathi lese-COVID abantu bahlele ukuhamba beyenza imisebenzi yabo bekhululekile ngenxa yokwesaba kumemetheka komkhuhlane. Njalo sesikhangelele labantwana abesikolo, sokule too much teenage pregnancies, sokule too much drug abuse abantwana betshona emgeleni bebhema izidakamizwa ngenxa yokuthi kabaye esikolo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda, isakhamuzi semganwini kobulawayo.
Abantu bakithi ngesikhathi se-COVID-19 bathole nzima kakhulu. Okokuqala, abantu bakithi kabalamali, abantu bakithi kabasebenzi, izinto ziyadula phandle lapha. Abantu bakithi kabalamali ukuthi bazise ezibhedlela, kabenelisi ukuthenga imithi alibana begula, ikakhulukazi ngesikhathi lese-COVID-19.
Uyakhala lo nkosikazi Sharon Luphahla ngomkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane we-COVID-19 lo yiwona ngani uhlasele kakhulu abantwana besikolo ngoba sekule minyaka emibili abantwana bengahambi esikolo ngendlela eyiyo. Njalo futhi izikolo zethu kanye lama-university, i-online learning vele ayizange ike iphumelele. Kusenza alwa uhulumende ubeyithuthukisa i-online learning ukuthi lanxa abantwana bengahambi ezikolo physically but bebeqhuba online learning ukwenza ukuthi ikusasa yabantwana bethu ingaze yancindezeleka.
Umnumzana Senzo Hadebe, umongi osebenza kobulawayo, uthi inani labantu ababulawa ligcikwane litshengisa ukuthi umkhuhlane lo lokhe ukhona. Ngakho kuqakathekile ukuthi uZulu alandele izixwayiso ezivele kwezempilakahle.
I-COVID-19 lokhu ikhona phakathi kwethu. Uhlupho lwayo ukuthi isitha esingabonakaliyo, ngakho ulakho ukuthi uhlangane laso lapho ongacabangeli khona. Yingozi enkulu le esihlangana layo kokuqala. Okwesibili, singakhela amanani abantu abafayo bebulawa yi-COVID-19 kutshengisela ukuthi lokhu ikhona, ngoba kwelinye ilanga uyathola kukhuphukile kwesinye isikhathi kwehlile. Kodwa-ke ukuthi kulabantu abalokhu besafa kutshengisela ukuthi i-COVID-19 lokhu ikhona njalo sisaselayo okwesikhathi esilandelayo. Kufanele sihlale siqaphelisele.
Uhulumende ukhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle sonke isikhathi ukuze bezivikele ekuthapheni igciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula izigidi ezine, i-4.2 million abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili bedlula izigidi ezintathu, i-3.2 million. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
UHidden Sibanda, umlingisi ohlekisa uZulu, waziwa ngegama elokuthi nguZex Mtawini Juma kumbe uAnkela Zex, utshaywe ngabantu ebhasini kusukana ezedluleyo kulandela ukwethula kwakhe umdlalo ocothoza amaloja. USibanda uthi kulo muntu omtshaye ebhasini ngesikhathi edoziza uZulu esebuyela emzini wakhe e-Old Phumula kubulawayo. Uthi kumzwise ubuhlungu ukutshaya kwakhe yena obesoma njengesikhathi sonke.
Ebhasini khonapha there is one guy owathena ungawokugumede, mina ngidelela ogumede nganogumede yini ngamaloja. Namla I thought ukuthi we were still in the mood of in i-comedy, yabona. Kari umuntu lana unjani serious, indoda lowo wayehlalele ngaphi esithini directly across him laphana. Now umuntu asukuma mina ndithi ngibheni umuntu vele unjani. Uyadlala nabangani bakhe, kukhanya babenathile abangani bakhe la benjani bekhuluma khona phana. Then zukuzuku nangu umuntu wambamba ngebumper straight emlonyeni lapha.
UHidden Sibanda ngumlingisi owaziwa ngokuthi ngu-Ankela Zex kumbe uZex Mtawini Juma. Ubexoxa le-Studio 7 ese-Old Phumula kobulawayo. Amanye amabandla aphikisayo athi okwamanje asahlolisisa angakwenza ngokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngombimbitho lonyaka. Kulamanye njalo aselungiselela ukungena kukhetho lolu kulandela okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhetho lolu ngolokudinga abazamela indawo ezijiyeneyo edale lephalamende kulandela ukuxotshiswa edaleleli kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokela ibandla leMthwazi Republic Party uthi basahlolisisa abazakwenza ngokhetho lolu.
Sizwile ukuthi uPresident weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa u-announce idate yama-elections lawa ama-by-elections azoba khona ngoMarch, kanti lapha the nominations court izohlala mhlaka 26 January kuyonale inyanga. Sisazahlala phansi nje sikhuluma nje namhlanje ntambama sikhangela lolu daba, sinanzelela ukuthi udaba lolu luphonguba yisivuka mpunzane udaba lwama-by elections, futhi sinanzelela ukuthi iZANU PF iyenze ngabomo ukuthi i-announce la ma-by elections ngesikhathi esincane. Sinanzelela ukuthi amabandla kathesi abengakhululekanga ukukhampeyina ngesizathu zabo-COVID leminye imithetho ebolileyo efakwa yibabezanu PF, kodwa bona sibabona besezizinhlelo zabo. So ke sisazoba lomhlangano laphinek ezophuma khona le-resolution ukuthi siyithatha liphi inyathelo.
Umoyo uthi ibandla leMthwazi Republic Party lingathatha isinqumo sokuncintisa kukhetho lolu lizadinga abazamela indawo ezijiyeneyo abasezabelweni zemathebelelendi lenkabazwe.
Kasingeneli lizwe leZimbabwe, thina siphatheka kuphela ngalokhu kwenzakala emidlands lemathebelelendi esingathi ngumthwakazi, ngoba yikho lapho esifuna khona ilizwe lethu, yikho lapho esifuna khona umhlabathi wabo khokho bethu. So ke kungekudala ngesikhathi esizayo sizo announce iposition yethu mayelana lala ama by elections.
Ibandla le MDC Alliance lalo lithi lisahlolisisa elingakwenza kukhetho lolu. Ele MDC lona lithi selilungiselele ukuncintisa kukhetho lwama by elections. Umnumzana Witness Dube okuhlangothi olubona ngokuthulwa kwemibiko kubandla leli ukuthi sebelumelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDC liyangena kuma-by-elections wonke ilizwe lonke, kuma-elections kakhansila lakuma-elections ama-MPs wonke siyangena. Singena lama-partners ethu awe-MDC Alliance lapho la kwabakhipha khona abantu. Lalapho kwakulezanu khona siyangena sizilungiselele. Sakhumbula ukuthi iminyaka wonke last year ophelileyo siqede silungilungisa i-structure zethu zaphansi njalo bese siqalisele ngokwesibili ngoba sikhangelele i-ordinary congress ezayenzakala ngo-March ngaso sona lesi sikhathi esizayenza ngaso ama-elections. Ngakho njengebandla le by-election ikuye kuhle isithole sivele sisendimeni sisebenza. Silethemba lokuthi siza kunqoba kuma-constituencies la kuma-council amaningi kakhulu ikakhulu lawo esasivele siwabambile.
Okunye okwadala izikhexe edalele ephalamende yikubhubha kwamalunga edaleleli. Ibandla le-ZANU PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by elections njengenhlala yenza. Kwezimaphandleni namhla sesigabeni seGwanda esabelweni seMathebeleland South. Sixoxa lomlimi uMnumzana Mcebisi Dube.
NgiseGwanda North, esigabeni seKhozi under Mchavezi ngale. Hayi, ngapha lonke izulu likhanya liyana kakhulu. Ngoba kwezinye indawo abasemagobeni kungathi sokutoda. Sokutoda sibili. Sokuzafuna awofertilizer. Ukuthi kungathi abantu bangavika ubumanzi lobo ukuthi amabelafi. Then okwesibili i-drought power, abantu bebengelanto zokulimisa. Inkomo eziningi njengoba zaphila ngama-droughts lawa adlulayo. So inkomo abantu kade belimisana. Manje kusebenza umelela abantu kungxele i-7 i-round ukuthi zifike ngakuwe kuyabe sokumotshakele. So iludubo olukhona. Labantu abantu abaningi sebabaleke emakhaya. So kuselizalukazi lamaxhegu kuphela. So akulima kwakhona isoze akusoze kube yikho nje lokhwana okuzaba kuhle. Ngoba nxa usuze uqhatsha abantu ukuthi abakuncedise akuhambi.
Abangaholi inhlanyelo ngabantu abanjani Dube?
Ya inhlanyelo abantu bayiholile this time. Ama 10 kgs. Leli lama abafertilizer. Hawu enhlanyelo basizamile impila lonyaka. Lokubola hayi bingabolanga mila. Makukuhle hayi kufanele sibonge. Kufanele sibonge uma into singathi zenzakale. Ngona inkinga nje ukuthi lapho uholelwa khona kabe kukude. Thina sisuke eKhozi siyayiholela sibona le. Ugcina susiba lelosi yokuthi sokufanele uqhatshe abantu bezinqola ngombela bezimoda ukuthi bekuphathele khona le. Yikho lapho kungathi kulobu nzima khona. Hayi, kuyabongeka.
Sima lapho kudaba lwethu lwezemaphandleni. Sizabe sikwenye indawo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abafika amajumi amathathu 30 lombalisi bakhulule namhla ngamalicatsha esabelweni seKebbi kwele Nigeria. Besebenze nyanga eziyisikhombisa besezandleni zamalecatsha. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantwana abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 abathunjwa ngamalicatsha kwele Nigeria nyakenye. UNovak Djokovic, umdlali omkhulu womdlalo wetennis, ocele ukuwela e-Australia ukuba angena kulelo lizwe loba engahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uselamalanga amathathu evalelwe ehoteleni elizweni leli yiziphathamandla zezempilakahle. I-Associated Press ibika ukuba uJokovic ucele ukuzedlala kumncintiswano we-Australian Open loba engahlatshwanga ijekiseni leli. Kukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kusasa njengoba ababona ngendaba zekhaya besithi kalamvumo ukuthi angene kuZulu engahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise indlela okuqhutshwa ngayo konke emhlabeni wonke jikelele. I-Reuters News Agency ibika ukuba kwele Melika umkhuhlane lo usuphazamise izikolo abanceda uZulu nxa ebhekane lohlupho lokubhela izidlizelwa izindlu lezulu kumbe umlilo ovuthayo ezibhedlela, ukusebenza kukahulumende nokudlelana kwabantu nsuku zonke. Omanje sokwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyamazana okuthiwa yisambane. Kulabanye abantu abasanda kugula kulandela ukudla kwabo inyamazana le. Kusukela kudala isambane sasisaziwa ngokuthi sitshenziswa ngabathakathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxa lezangoma ugogo uSilibaziso Dube. Siyakwamukela kuhlelo gogo.
Thokoza qhawe elibanzi, ngikhothamela wena ndoda yamadoda, ngikhothamela wena khehle elibanzi. Ngizochasisa kabanzi ngesambane. Isambane inyamazana elenyawo ezine. Ye, iyagitshelwa. Ngelinye igama bayibiza bethi ihombela. Ye, ithwala abathakathi. Ngabe ngizwa nakhe hlele dala. Ye, inamandla. Ayiphi inyamazana enamandla njengesambane? Ingakho nje ithwala abathakathi. Ye, abathakathi begijime befika lapho ababefina befuna ukuyafika khona, befike beyenze lokho abakwenzayo. Ye, bayasigada abathakathi. Ye, betshone lapho abaya khona, befike beyenze lokho abakwenzayo. Ye, bathakathi.
Ya, siyakuzwa kakhulu gogo, qhubekela phambili.
Siyadliwa isambane njengabantu bonke, bayasidla isambane ngoba kuyinyama emnandi nje efana lezinye inyamazana. Ye, bayasisebenzisa isikhumba sabo bathi kuyisitirobho esiqinileyo kakhulu, asiyindawo ngoba inyamazana enamandla kakhulu. Ngibongoze ndoda yamadoda. Ndlondle enkulu bantu, ndlondle banzi, kwandulo abakhunkulu babesebenzisa zona isambane ngoba isambane sinamandla. Ayikho inyamazana enamandla ukwedlula isambane. Bayagibela kuso abathakathi ebusuku, beshone lapho abafuna ukuya khona, beyothakatha sibuye sijike. Ma ungathi manje asiphandle ithuna, siyaphanda isambane. Sikhiphe isidumbu esebese silele abathakathi besisebenze leso sidumbu.
Abathakathi bayayifundisa yini inyamazana le okokwenza?
Bayasifundisa isambane ngomuthi othile isambane ukuthi besiphendule besenze utikoloshi wabo. Bayasiphendula isambane besenze utikoloshi wabo. Kunomuthi othile abawuthatha bewuhlanganise bewusebenzise bese beyenza utikoloshi wabo, sikwazi ukubalalela besigqilaze beyenze ngendlela abathanda ngakhona. Kuyintando yabathakathi leyo.
Siqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lezangoma ugogo uSilibaziso Dube. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamele inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sifuna ukuthi sikhangele ngakho uqalisa umnyaka njengoba sekuqaliseni kwawo nje. Sizabala encwadini ka-Exodus 12, siyabala nje amavesi ambalwa, kufundeka kanje. Verse 1, uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aaron ezweni laseGibhithe ethi, le nyanga iya kuba kini inhloko yezinyanga, ibe yinyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuye inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwale nyanga yilona lowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiwundlu ngendlu. Uma abomuzi bengalaneli iwundlu, walithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu. Kulelo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalowo nalowo. Verse 5, iwundlu malingabi nasici, libe ngeliduna, libe nomnyaka munye, lithathe ezimvini noma ezimbuzini. Sime lapho. Zihlobo ezithandekileyo, indaba yokuthwasa komnyaka ikhanya indaba endala njengoba sibalile ubana ilizwi lokuthwasa komnyaka umqalisa komnyaka lakhulunywa nguNkulunkulu uJehova kuMose laku-Aaron beseseGibhithe. Ilizwi likhuluma ngokuqamuka ngokuthwasa komnyaka lenkangelelo eyikhona kumbe eyayikhona leso sikhathi ukuthi kathi nxa umnyaka uqalisa abantu kumele benzeni. Yebo, kambe kungenzakala ukuthi umnyaka wabo wawungafanani lokwethu njengoba iminyaka lezinto ziguquka, kodwa ukukhulu umlayezo mbiko ilizwi lawo lelo elikhuluma ngokuqhamuka komnyaka. Kuthiwa ke umnyaka nxa uqalisa umndeni ngomndeni kumele uhlale ndawonye, uthole iwundlu, uhlangane ngesilinganiso sokuthi kuyadliwa kanjani. Nxa ke laba abanye bengenelike kumbe bebanenge ukwedlula lelo wundlu, kabakhangele bomakhelwane babelane labo. Umnyaka uthe uqalisa, wenzeni ke wena lo mndeni wakho? Ubakhumbule yini omakhelwane bakho kubana wabelane labo iwundlu njengoba ilizwi lisitsho lisithi, yilowo lalowo muzi kwakumele udinge iwundlu lemvu kumbe lembuzi lilungiswe lidliwe ngesilinganiso eseneleyo esenela bonke abantu. Kodwa ilizwi elikhulu ngelithi lelo wundlu kumbe lelo zinyane ingabe leyo mbuzi kumbe leyo mvu kwakumele ingabi nesici, ingabi nesici, ibe msulwa ukwenzela ukuthi abayidlayo babusiseke phambi kobuso bukaNkulunkulu. Wena udleni uqhamuka umnyaka, engxenye udle izinto ezilesici ezizakwenza ukubana lo mnyaka wakho mhlawumbe uphele ulokhe ulomlando ukuthi wadla into yobusela kumbe into engaqondanga. Asikhuleke baba Thixo engcwele, nxa siqalisa umnyaka cela ukubana usikhuphe kuzo zonke izinto ezilesici ebuhlweni bakho, sibe msulwa phambi kobuso bakho ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadilala kusasa. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors lingilana leSenegal kusasa eCameroon kusibaya seGroup B emdlalweni wenkezo enkulu yeAfrica Cup of Nations, loba kungaqedakali okwenzakala phakathi kwenhlanganiso yeZifa leSports Commission. Ikomishini le ithi yaxotsha inkokeli yeZifa ngenxa yobukhohlakali kodwa iFIFA ithi kumele uFelton Kamambo okhokhela izifa labanye bakhe babiselwe ezikhundleni. Loka kunjalo, ingcwethi zemidlalo zithi eleZimbabwe lizaqhukezela emidlalweni le lapho elingilana khona kugroup B lamanye amaqembu anjengele Malawi leGini. Ingcwethi kwezemidlalo yenguqu uThandazane Zimbwa uthi akwaziwa okuzaphuma emidlalweni le.
Njengoba kungelakithi sifisa ukuthi ngabafana bayaphumelela. Ngakho ke isifiso sikhona sokuthi ngabafana bakithi bayaphumelela lapho. Sizigqaje ngalokho abazakwenza khona le Cameroon. Singaphonga ukuthi yiso isifiso esikhona.
Kodwa
sisuka siphitswe ngamalungiselelo lokunenga okwenzakalayo ikakhulu. Angithi uyabona ukuthi khathesi sokungokwesihlanu sisiya kumncintiswano CAF. So kungokwesihlalo kumele kube khathesi sesafunda into eziningi. Kodwa ungakhangela lokho esikuphambanisayo. Isikhathi sonke 2006-2004, isikhathi sonke sesiku 2022 khathesi, we keep making the same mistakes, preparations. Asibi namalungiselelo asuthisekayo okokuthi lanxa sithi sidlala lobani sesizimisele sesilungiselele ukuthi hayi singahlangana labo siqedela nenkundleni. Yiyo into esilimaza isikhathi sonke. Ngakho ke kimi khonoko kutshengisa ukuthi lanxa sesihambe kahlanu asifundi lutho. Asifundi lutho ngoba siyala silokhu siphinda khonokho esakuphambanisa kuqala.
Inkinga vele ingaphi lapha?
Isikhathi esiningi abakhokhelayo abalathando la umdlalo wethu. Yikho kusiphica khona kakhulu. Ngoba umuntu olothando uyakwazi ukuthi ukuyizuye ngene enkundleni laphana okumele kwenziwe amalungiselelo okumele ayenziwe aqala ngapi acina ngapi. Nxa usiya ngale ususiyadlala sokwendlelwe. Sokwendlelwe siyaqedelana. Okwakhathesi lanxa ekuqaliseni kombuzo wakho mphendule ngathi sonke singabe eZimbabwe sifisa ukuba iqembu lethu linqobe liphumelele. Kodwa siyakwazi ukuthi ngendlela abangalungiselelanga ngayo, sesithembele enkosini nje kuphela ukuthi izimanga zenza kahle.
Uyabona iTandazane nxa sikhangela ke sibili sijula, nxa ukhangela iDream Team eyabo Willard labanye, ube sikhangela le ungathini?
Wenze uhle wanika umzekeliso we-Dream Team ngoba nizawuqambela ukuthi i-Dream Team ibinabo-Mercedes Banda, ibinabo-Willard Khumalo, ibinabo-Melusi Nkiwane, kwaze kwangena labo-Makhayi Nyathi, oma-Dinda Ndlovu. Kodwa kwasokusiba lokukhonona ukuthi abadlali abaningi sebevelela endaweni ethize. Kodwa enkundleni laphana besinqoba yini? Kathi manje kule ndaba yani? Ungakhangela siyavuma ukuthi Dream Team ayizange iyefika ku-Nations Cup. Kodwa ngicela ukuthi mina lawe sivumelane ukubana umumo elizweni wawunjani. Lanxa engafikanga ndawo, wawubona ukuthi wonke umuntu uyajabula. Kungangcono sijabule phela elizweni, lanxa singafikanga ndawo. Khathesi sifikile, kodwa siyajabula yini ngendlela esingene ngayo. Wonke umuntu besola besilo umqeqeshi okuthiwa nguloga, wonke umuntu bebangumsini. Lakhathesi umaphezu ukhona, kodwa nxa ubabuza abanye bakhonona, abanye bathi kuright. Kodwa ngesikhathi sikafabhishi sasibambene sonke sikwazi ukuthi hayi ujaha uyayazi into ayenzayo. Nasenkundleni okwakuphuma enkundleni okujabulisa umuntu wonke.
So athe siyabona kule Peter Mtuha kube sokusiba ke lo mfanyana lapho Dube Prince abavela ngapha eMathebeleland. So abantu bacela ukuthi hayi lokho kuyitimu vele ungazana kula lutho la.
Angilandaba lokuthi abadlali bethu bavelela. Angilandaba lanxa bengaze bebuye bevelela ku-Caps bengu-7-8 as long as be ama-results enkundleni ephuma, hhayi siyajabula ngakho. Lanxa kungena o-Highland akulandaba. Angithi uyabemela ilizwe, kimi ngiyabensukiseka ngakho nxa sithola ama-results enkundleni. Okusuka kusiphice ukubana sizakhetha, sikhetho yedwa lapha, sikhetho omunye laphana, abanye ngabangani bethu, abanye bavela kuma-academy ethu, abanye sifuna ukuthi bathole indawo bayedlala phetsha yakhona zathola imali. Kodwa ilizwe yile licina lingasatholini ama-results azasuthisa umuntu wonke. Okuyikho esikudlalela umdlalo sicina singasakutholi ngoba asihambisi kuhlizi.
UThandazane Zimbwa yingcwethi kwezemidlalo yenguqu besixoxa laye ekobulawayo. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi bakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 obulele abalitshumi lambili 12 izolo eZimbabwe. Umlingisi owaziwa ngokuhlekisa uZulu uthi utshaywe ngabanye abantu abathi ukhuluma kubi ngamalotsha. Amanye amandla aphikisayo kwele Zimbabwe asahlolisisa ukuba azangena kube hathi kukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngombimbitho lonyaka. Iqembu leZimbabwe Warriors likhangelwe ukuba lizancikilana lele Senegal kusasa kule Cameroon emdlalweni walo wakuqala we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguGibbs Dube.